Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish, andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo, abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo, kanti ikhona eyesithathu kumbe eyesine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende, kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu, njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia, kwakulephathi enkulu lencane elandelayo emabili amakhulu. Ngesikhathi se-Liberation Struggle kwakule ZANU leZaphu emabili amaqembu. Ngabo-1980s uzananzelela ukuthi kwakuyiZANU leZaphu, ungabali i-Rhodesian Front le eyayila amasithi ewabekelwe abelungu. Ngabo-1990s ubona iZANU PF ye-Unity Accord leZANU Ndonga yizo eziseparlamente. Kusuka ngo-2000 ubona i-MDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama kuze kufike lapho ngo-2018 isiyi-MDC Alliance. Ngemva kwalokhu ubona siza i-CCC iyiyo ephikisana leZANU inkulu kula wonke amanye amaqembu. Namhlanje sokukhulunywa nge-CCC le Blue Movement.
Yini ukuzwa kakhulu baba Ncube, kodwa kuyahlala kunjalo yini?
Kubangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube neqembu eliphikisayo, iqembu elisembusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo. Yikho kungamangalisi ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto. Asifani labantu be-South Africa kupolitiki yethu, asifani labantu be-Northern Europe, asifani labantu be-Southern Europe abala lokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics, proportional representation, enza ukuthi kube lamaqembu amaningi asephalamende. Thina yethu sithathele kakhulu emangisini lapho oyabe uthole ukuthi mabili amaphathi amakhulu, amanye mancane kumbe vele kayikho enye esephalamende. Yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement, CCC, Blue Movement, CCC kumbe ZANU.